Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 13 Ntulikazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amankampani eZimbabwe athengisa impahla etshiyeneyo phandle kwelizwe kumbe ama exporters asezahlawuliswa indleko zokusebenzisa amandla kagetsi ngedola lemelika kumbe enye imali yaphandle kwelizwe.
Kusobala ukuthi lapha abazathenga khona azafuna imali yangaphandle izavela kuphi leke imali.
Abanye belokhu besola ukukhethwa kwendodakazi kaMohadi unkosikazi Abigail Millicent Mohadi Ambrose ukuba ngukhomishina weZEC.
Uyeqala iprocess le ithi game isiphakathi ngoba nangu usuwina wena bezokuthiwa hayi kuneproblem lapha kwathi kwathi yiyo nje kuphela into engiyibonayo.
Uhulumende ukhangelele ukuhlangana labesifazane abaqhuba amabhizimusi ahlukeneyo lamuhla.
Zabagrupha nama-O-2-2-2 sibathrene ezintweni esibona ukuthi bangazenza njengesepa, njenge-slow polish, njengemafutha okujoba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Amankampani eZimbabwe athengisa impahla etshiyeneyo phandle kwelizwe kumbe ama-exporters asezahlawuliswa indleko zokusebenzisa amandla kagetsi ngedola lemelika lenye imali yaphandle kwelizwe. Lokhu kulandela isiqondiso esethulwe libhanga lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe izolo livumelana lenkampani yezesa ukuthi ibhadalise amankampani lawa ngemali yakwamanye amazwe. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ye-ZCTU, umnumzana Jafet Moyo uthi lokhu kuveza sobala ukuthi uhulumende laye kayifuni imali yeZimbabwe lanxa esala ukuthi ibekwe eceleni kusebenze eyakwamanye amazwe kuphela.
Kusobala ukuthi uhulumende loba nje esala ukuthi i-local currency iqhubekela phambili isaliwa, kodwa phela ukuthi ama-companies aku-public enterprises akwanise ukuba ngama-company angakwanisa ukuyi-retooling, replenishing their machinery. Kuqakathekile ukuthi bathole imali yangaphandle kwamazwe. Yikho nje uhulumende sibone kuqakathekile ukuthi-ke bangayithola imali yangaphandle kwamazwe. Nxa bengasozeke babileke ama-companies athola-ke i-forex, bazayithola kuphi-ke imali yokuthi bakwaniseke ukuhambisa-ke imitshina yawo. Ngisiyo-ke u-spokesperson wamakampani kahulumende, kodwa kusobala ukuthi nxa singathi basebenzise ama-RTGS amaspezi ke lapha ke abawafunayo, kusobala ukuthi lapha abazathenga khona azafuna imali yangaphandle izavela kuphi leke imali. Into besiyikhuluma esikhathini esedlulileyo ukuthi nje imarket ngokwayo iyatsho ukuthi sisebenzise imali yangaphandle kwamazwe. Ngeyinye indlela uhulumende uyavuma ke ukuthi hatshi ulandela ke okutshiwo imarket.
Kungani pho uhulumende weZimbabwe esala ukuthi idola leZimbabwe libekwe eceleni njengoba sokusobala ukuthi akula muntu ofuna ukulisebenzisa, ngitsho lamankampani akho uhulumende?
Uhulumende singathi uyabenefita kumbe uyathola inzuzo ethize, kumbe abantu abaseduzane bayathola inzuzo ethize ngokusebenzisa idola leZimbabwe. Ukuliprinta lokhuyana kwenza ke babe le-access ke emalini, yikho sibona phela ke liphela amandla ngokuphuma kwelanga lokutshona kwelanga. Nxa sebejombile sebefuna ukwenza kumbe abangathi ngama-projects abo, ngaba ngama-projects nje
afuna nje ukubaphukisa igama labo kwezepolitiki. Sibonile ama project ke emgwaqo, ama project yokwembi okemba emgodi, ama project athize sibili uhulumende gijima ngawo. Lawo ama project ke ebebhadalwa ke ngemali ke yona leyo ephakathi kwelizwe ukuthi uhulumende uyakwanisa ukuprinta. Sibona njalo nxa efuna ukubhadala kumbe ngama farmers nje aprinte nje imali abanike ama farmers ke imali yona leyo. So uhulumende uyayifuna le imali ephakathi kwelizwe ukuze kuphela akwanise ke ukwenza ngesilungu sithi arbitrage, abe thola ke inzuzo engayisiyo ke engakha ilizwe. Sibona ngani yiye ezavulala ke umnotho welizwe sisiya phambili.
Alo ke ngumnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ezCTU. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube kanye lo sibalukhulu weReserve Bank of Zimbabwe bathi kumele idola leZimbabwe liqhubeke lisetshenziswa le mali yakwamanye amazwe ngoba ukulibeka eceleni kungaba lomthelela omubi kakhulu kwezomnotho. Abanye belokhu besola ukukhethwa kwendodakazi kamnumzana Kembo Mohadi, unkosikazi Abigail Millicent Mohadi Ambrose, ukuba ngukomishina weZEC. Abanye bathi ngemva kokulalela ukwethulwa nguMohadi Ambrose kuma-interview ayenzelwa emphakathini njengalokho okuthiwa ngumthetho, uMohadi Ambrose wazwakala esethula imbono engelamkantsho. Abanye ngabathi unina kaMohadi Ambrose uSenator Thambudzani Mohadi ngomunye wabakukomiti yedale eyakhetha amakomishina la agoqela indodakazi yakhe. Amakomishina akhethwayo ayisithupha. Abanye njalo bathi njengoba ibandla le-CCC lingelamalunga kukomiti eyakhetha laba bantu, amalunga ebandla le-MDCT yiwo alomlando wokuvumelana lebandla le-ZANU-PF ekukhetheni abantu laba. Kodwa umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Muzora eloba enkundleni yokuxhumana e-Twitter uthe akusilo qiniso lokhu. Sixoxe lo Senator Kalipani Phugeni oyibandla le-MDCT ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngikubingelele msakazi, ngibingelele labalalele emakhaya. Ngiyabonga ithuba lokuthi ngixhumane nawe nabo njalo through wena. Indaba kadadewethu lo wakoMahadi isikhulunyiwe, yakhulunywa kakhulu. Inkinga engiba nayo ngento zeZimbabwe ukuthi ukhona umuntu oyi-one okwazi ukuphikwa asetshenziswe like black child wento ezimbi nje ufakwe emuntwini. Bakhuluma nje use-appointiwe. U-appointwa ngemva kwe-process. Kuyenziwa ama-applications, ungayenziwa ama-applications ku-shortlistwe. Unga-shortlistwa ke ku-publishayo. Enziwa ama-interviews, kwenziwa i-grading e-parliament. Maso kwenziwa i-grading liyana. So kunikezwa ke u-president ke, then use-appoint. So i-outcry le, kube ibiyenzeke ngesikhathi e-applya, ngesikhathi e-shortlistwa, ngesikhathi siya-interview. Kwalandelwa ngazwisisa. But ukukhala manje ngemva kokuthi umuntu esehambe yonke le process, akungihlali kahle mina lokho. Ucabange nje kunguwe mfoka Gandi uyeqala iprocess le ithi game isiphakathi ngoba nangu usuwina wena bese ukuthiwa hayi kune problem lapha kwathi kwathi. Yiyo nje kuphela into engiyibonayo. Kodwa iprinciple bekungaba kuhle ukuthi ama-positions afana nalawa ku-avoidwe abantwana balabo ababukeka bangadiba baphetheyo ngoba vele kuyabe kunzima ukuthi babe neutral. Angicabangi ke kodwa ukuthi i-position yakhe imnikeza i-authority as an individual. I think this authority babe-exerciser bengama-commissioners ayisuye onguye ophetheyo phezulu. so ngenxa yalokho ke ngithatha leli thuba ukuthi ngimhalalisele nginanzelela kakhulu udade wethu lwenkosazana yomvenda. Kuyajabulisa lathi abantwana bethu bazokwazi ukubheka babone ukuthi labesuthu kuleli lizwe kutsho ukuthi basangakhutshulwa ngempela, babamba amaposition aqavileyo aphezulu khonale.
Wena ngokubona kwakho usilungele na isikhundla sona lesi akhethwe kuso nxa ulawalalela ama-interviews akhe? Kumbe ubona ngani kukhona ukusilela?
Ngizwile abanye becomplaina ukuthi umama uMohati is part of i-committee le eyamkhethayo. I am sure ukuthi uyabe wazi excuse ngoba yinto nje ekhangelelekileyo le ukuthi umuntu enze kanjalo. Umama uGqirha uKhuphe waye ku-committee yenale. Udadewako omncane kunaye uBusi weza naye ku-committee le ukuthi abe ngu-commissioner. Umama uGqirha uKhuphe wazi excuse, so yinto esiyabe siyikhangeleleleyo. So hayi ama-interviews angiwabhekanga, ngiyabe ngikhuluma amanga, kodwa engikwaziyo ukuthi akekho umuntu ongabuya for this as a interview engekho qualified. Uyabe qualified, so kwama qualifications ngiclear ukuthi qualified ukuba ngucommissioner from an academic point of view, kodwa okokuthi wenza kanjani kwi-interview hayi akekho engambonayo kubo bonke bona lapha abantu. Ngiyabonga Msakazi.
Siyabonga lathi Khaliphani Phukeni webandla le-MDCT ubekhuluma ke ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Uhulumende uthi ukhangelele ukuhlangana labesifazane abaqhuba amabhizimusi ayehlukeneyo lamuhla abanikeze ulwazi lokuwathuthukisa kwenzela ukuthi bathole inzuzo ethe xaxa kuwo. Lokhu kuvezwe umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazane unkosikazi Sithembiso Nyoni kungxoxwa iqhubele Studio 7. Unkosikazi Nyoni omela inkayi North edalele iParliamente uqhubeke wathi kuyona le iviki baphakathi kokufundisa abesifazane kulungisa impahla ezibalisa isepha, amakhandlela, amafutha okugcoba la ukuhlanza izindlu ukwenzela ukuthi baqhube amabhizimusi abo beziphilise. Wengeze wathi uhlelo lolu solwaqutshwa etsholotsho lenkayi njalo akukhathelekile ukuthi wesifazane ophathekayo ukuliphi ibandla lezombusazwe. Utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi abanye sebafundiswa ukubhaka isinkwa njalo labo abalezigayo bazaphathiswa ukuwaqhuba ngemfanelo njengoba amafutha ezimoda esethengiswa ngemali yakwamanye amazwe.
Sizaba grupa ngama wotu sibathrene ezintweni esibona ukuthi bangazenza njengesepa, njenge slow polish, njengemafutha okujova. Sibona ukuthi bangawenza bese sibanika i-startup pack ukuthi bazisize emakhaya.
Kungabe kuyisigaba sakho osimeleyo yini esenkayi North, njalo libakhetha njani abesifazana abazaphatheka?
Angithi saqalise Tholotsho sayewangi khathesi senkayi yenkale ngesamigaba. Sike sabantu ababizwa omama batrena befika i-40 some over 40. Sabona ukuthi hayi emawodini kwakubuye ngxenye nga-3. Manje kathesi sithethi na wonke umama ofuna ukuzatrena kabuye ngoba isibo bonke abaza kuthi ekucineni bakuthathe lokho. So sizahlanganise ngamawodi amabili omama babuye ndawonye sibaqeqeshele ndawonye. Sifike ngamawodi amabili amathathu amane siya ngokubaseduzane duzane. Asikhethi muntu, sithe lowo ofunayo, lowo ofisayo olesifiso sokuthi azenzele isepa yakhe, azenzele amakhandlela akhe, azenzele amafutha akho okujova. Sesabathena kudala ku-baking ukuthi bazenzele isinkwa sabo. Njalo baningi abalezigayo, sizabancedisa labo futhi ukuthi bathole umumbu ku-GNB ukuthi bagayise. Okunye ukuthola ukuhlupha ezigayweni yi-fuel, ngoba izigayo eziningi ngezedizil and abantu bagayisa ngomumbu, abanye ababe bengelamali and yet idizil yethu ithengwa nge-foreign currency. Konke lokhu siyakusikukhangele, siyancedisana-ke labo ukuthi sibone ukuthi singenzani ukuthi izigayo zithole idizili njalo bagayisele abantu ukwenzela ukuthi impuphu ithengeke.
Kulezi inhlelo basukumela phezulu yini abesifazane, njalo bakwazi njani ukuthi inhlelo lezi zikhona?
Njengoba nantsho kathesi siyakhuluma, siyathumela lakubosobhuku, ngoba usobhuku umuntu womuntu wonke, njalo ezigabeni lapha kulama-charter avele khona abantu baphoselane njalo lakubo-DA siphosele. Lapho siya ekuthuthukiseni abantu akulabandla elokuthi kumbeni uthi wena ungumRoma, wena ungumAngikeni, wena yiphi i-political khonokho okuyizinto okudivide abantu asisakufuni, ikakhulu ezabelweni. Sifuna ukwenza izinto ezibambanisa abantu. Abantu sihloniphane, sibambane, senze izinto zethu ndawonye. Lapho abantu bangabuya sibuzi ukuthi ungena liphi ibandla, ungena yiphi isonto, ungowangaphi, as long as umuntu enesifiso sokuthi enze into empilisayo. Kende ubuyanga lapha umakhelwane wakho engumnyanga uyahlupha, sonke asitheni cwi ekwenzeni izinto eziziphakamisayo.
Singathi inhlelo zikahulumende zonke zenezo ezizwakala zizinhle, njengoba sibona abanye besithi hayi uhulumende ungani uyehluleka ukuvuselela umnotho welizwe.
Ye, lokho akusoze kuswelakale. Njalo labanye abazibambileyo lezo nhlelo abane-corruption abasoze baswelakale. Mina ngihlala ngikutshilo kubomama ikuthi ungayibona i-corruption kumbe lingayibona libabili libathathu lingathuli. Kuningi sesikulungisile, omama bebuyile. Ungaze ubuze bani lobana kula mama ngisho yedobu yaphambi kwami yohlupho lwakhe isilihlalele phansi singalulungisi. Khonokho yikho okulungisile isizwe ukuthi inhlupho esizibonayo, I haven't seen anything engasolvekiwe. Okunye kuyasehlula ye kube ngaphezu kwamandleni, kodwa lapho esenelisa khona siyazama ngamandla wonke ukuthi silungise. And mina ngiyabakhuthaza abantu bakithi ukuthi asibambanenini sibuye le nhlupho. Ezinye ziyasidinga ye, kodwa ezinye siyazisolva siqhubeke siya phambili.
Lo ke ngunkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazane kanye lamabhizimusi asathuthukayo engowebandla leZANU-PF, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwaBulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi uhulumende usezavuselela uhlelo lokufundisa abasakhulayo ezomvikela ababesaziwa ngelokuthi ngama-green bomber. Kuzafundiswa abazinkulungwane ezilikhulu 100,000 ngeminyaka emihlanu elandelayo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende ukhathazekile ngokuqonga kwentengo yokudla ezitolo, ngalokho usebiza umhlangano wesiphangiphangi labalungisa impahla labayithengisayo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Mbingelele bantu bakithi kustudio 7. Hayi, ngihlale phezu kwalolu dabi kakhulu ohlezi lihlupha abantu, ukhuluma ngokuthi yenkomo wasithengisa. Nambona ngathi imithwakazi Republic Party, njengoba ikhona imithwakazi Republic Party and siyakwazi sonke vele ukuthi umuntu emathebeleni wokhe umntwana ezapha. Hayi, imithwakazi Republic Party umntwana ezapha, abantwana bezapha. Akuthi ukuthi ungaphuma ekhaya likababa wakho sasayifamily noma likadingazwana lokhu lihlupha kodwa lisasayifamily. So imithwakazi mbona ngathi ingasiza kakhulu bantu bakithi ukuthi vele kahlahla akho vele izapha ayifakwe under pressure ukuthi vele ukuthi kwahamba njani kuze ifike esibangeni sokuthi kufa abantu bayo kangaka abaningi kangaka bebulawa izalo PF akuvele impela osibangelizwe nje ngoba bakhe inkomo uyakwazi secret akehlale ngayo namasotha akankomo basaphila abazali laphambili bevele ukuthi wahamba njani kuze kufike kuthela abantu bezebefe ngoba ungathi uyabuka abantu bathulile amanxeba khona ukuyenza yini umathebeleland abantu bathebele bona kodwa behlukane phakathi ngokwembono bengazwanani kodwa phinde futhi kulimazela iZimbabwe yonke abantu bezimbabwe bengazwani futhi bonke inxa into eyenziwa izalo PF isasekhona izalo PF nababulali bakhona bakhona ungakuthi wonke umuntu ezimbabwe kuyadinga phela ukuthi ebe-strike sibesikhulu kakhulu kuvele ukuthi kanti abantu babulawelani la uzaphukazama uku-ecta indlela eqondileyo mpela ebengizakhokhela le nto ukuthi kuvele ukuthi abantu bakhe babulawelani kangaka ngoba masisala sina soda singazwanani asuze kwafakazwana safazazwanani if labo bantu abayenza lokhu sabayeka baze bafa baphela bengazange besho ukuthi kanti bahamba njani so into enjani iyadingeka ukuthi kakhulu umthwakazi i-public party lo zapho ake behlale phansi bekhulume ngoba intwazi la iyatho ukuthi izapho iyabulasa abantu lo zapho eluthule bekekhulume bona bodwa bekebetshela abantu kahle kwahamba njani abantu impendlo bazifuna indabalazo and siyakwazi ukuthi phambilini esikhathi esadlulayo kwakungakhulunywa ngakho lokhu kungakhulunywa ngakho izalo PF beyikubulala so akukhulunywa lesi khathi bezothi abantu bezwanani solonke izaphu le mthwakazi kungela kungathelwana amanzi kahle kuyalimaza imathebeleni kakhulu izabona abanye bethu behlala besiya emashoneni basola kade hayi babheke ukuthi ekhaya vele umuntu baba lo malume lapha awuzwanana so into okumele ungaba abantu bayilungisana leyo ngoba ungabona umthwakazi khuze ehambayo umthwakazi bona into ehlala ikhuluma ngakangaki ukuthi ile nto yenza eserious ebona ejabulisa abantu abantu ababona ukuthi hayi beyingasikhulula ingakhulumika kulo sisi ngoba la ngiyabanye khona kodwa kusala into ehlala yenza umnankagara ehlale yethuke ekhuluma la imthwakazi layo nisisina le ikuthi iyamxegisa amabro karit impela omunye kadonsa unyawo lolu umedonsa unyawo lo izano PF izazilivezi iqiniso kuphela
studio 7 hayi philani 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 lapho liphile lapho hayi ngiyalithanda mina liphilani lonke lapho hayi besembulisa-ke bonke izizalwane zasezimbabwe naloko mphinda futhi ngidaya abadala nxusa abadala
salibonani basakazi be-studio 7 labalaleli ngiyalibingelela nelisethulela iindaba ezimnandi ngibe sembingelela lamasesisi wonke ngithi hayi philani ngenkosi likhuthaze bonke beyirejista ukuvota lingakhali ukuthi amabandla kabambani ye kuze ugitshwe iZANU-PF isisisi iyodwa iZANU-PF yayikhipha la izanu iyakwazi lokho ngibe semangala amanye ama-supporters e-MRP lo president wabo owathi yena izanu ilwa labo ngaye ilwa lama-opposition nga iyabopha kunje kubotshwa aba bama-members awe-CCC lawe zaphu kabotshwa okungakuthi i-tribalism so izaphu yona yikumhlobo bani ngamashona yindawo nxa kuyi-tribalism baye kuthi i-CCC yama-supporters e-CCC abotshwa kabulawa kuthwaliswe nzima wabo ngubani osowafayo ku-MRP ekamqondisi ebulawa yizanu bangathathi igugurawundi benza ungani igugurawundi ngeyabo igugurawundi ngephathi yabo igugurawundi yamandebele lathi safile so igugurawundi aseyokukhampenela bona so nxa bona besithi bona izanu ilwa labo ngubani owafayo kibo kuphathi yakho umqondisi ebulawa yizanu njengoba kakaze abulale muntu kuphathi yakhe kunje kusisisise silabantu ababulawayo kulabantu abasejeli i-MRP kathesi sibhizi u-studio 7 ngowe-CCC yeyo studio isolizasoliza isole le bhasi ehambayo akulanto abangayisoliyo kanti bona banjani kahle kahle baphongulwa lamanye amabandla nje asekeleni umhawu sifunde ngikhuluma iqiniso ilizwe libulewe ngamanga amanga abuleli lizwe umnankagwa lezanu bebekhuluma amanga labo sebefuna ukuqalisa nxa kwi-CCC kwabotshwa abantu kwabulawa nxa bekhuluma bakhuluma iqiniso i-ZANU-PF iyabopha ama-opposition wonke iyabopha ungazi ube yikuphi iphathi iyabopha abakhuluma iqiniso iqiniso yilo lidingakalayo kwistudio ayamanga i-studio 7 kayisapoti i-CCC i-studio 7 liqembe elizimeleyo abayekeli ukube belokusebebhizi nge-studio 7 bazagcina sebengasela bantu kathesi kathesi bebesola unkomo kathesi kathesi sebesola u-studio 7 vele kutsho ukuthi bona bazasola wonke umuntu vele kutsho ukuthi ayi i-MRP ayisarendi shame liphathi leyi sifuna ukuyidlela khona lokhu next year
Studio 7 linjani labalaleli bonke hayi thina siyaphila sile nto esikhathazayo kuphela ama-audio nyafaka ama-audio amafundo bakithi kumbe kukhona engakonayo linjani kodwa lonke hayi thina siyaphila okhulumayo lijagalela upani uDaniel Nxumalo isithi yeyi bantu kawule lo chuma alike lithule sokufuze ukuthi liyeluse iinkomo zenu emapulazini enu alike lithule bantu abadala lithi Zimbabwe i-right ngaphi akulamali akulamsebenzi akulana ama-youth adubeka agqoka izigqoko ezidabukileyo ugqoka ithenisi lize liphele abantwana abasuthayo ngabenu thina zikhulu zezami
engithemba siyaphila siya phela sonke abasakazi bethu labo basakazi bethu kustudio 7 hayi nami ngeke ngathi ngiPaul ngimangangena lapho kustudio 7 bandla hayi secholochi impela kuground hayi zanuke ayisena style ke laphana sihambe robha abantu asazi ke laba lokho bethu zanu PF kodwa ke ngokubona kwethu tinesi kuground hayi ayisekho sesidudulile sayikhipha ngoba bathembisa abantu izinto ezingekho mihla yonke amanga ukampeyina ngamanga basenayo yokukampeyina ngisho kwasamabele ababerobha ogogo bethu ngawo abasenawo amabele lani rayisi alisekho yagcina womgabe lezanu kwamnangakho le hayi ayinalutho le bantu funani ikwazi ukuthi hayi kampeyinini isiqinile thina ama-3C siyakwazi ukuthi umfana siyamfaka angene ujaha estate house
ngihambingelele studio 7 ushesha lapho echolocho madoda awo nami ngeke ngene boku studio 7 msakazi kujani kodwana ke usiyaphila thina ngithi ngeke ngiphawule lapho ngikhuza abafana bemthwakazi mani badlala kabi abafana bemthwakazi bathuka umuntu omdala Joshua Nkomo unomlando omkhulu kakhulu omuhle esizweni samaNdebele kodwa manje bazibiza ngokuthi balwela uNdebele asazi othoba uNdebele uvelaphi ngoba uyena umuntu oqala ofuna ihlonishwe lapha esiNdebeleni Joshua Nkomo emva kwabo umzilikazi nabo lobhengula kweza uJoshua Nkomo qhawe lamaqhawe kodwa abafana hey bathi ngumthengisi igama elibi mhlambe embi futhi leyo bengayiphindi futhi bayisho bafana bemthwakazi angazike ukuthi ke kahlehlele impela umqondisi lo wakomoya unisuke nibhemiseni lapha eCosmo City yeGoli bafana unibhemisana umqondisi ngiyangibonga msakazi
livuka njani maZimbabwe amahle siyavuka lathi siyabonga kakhulu Studio 7 basakazi silo lesicelo nje sincane lapha engizama ukuthi siphuthume ngiyezwa ama-councillors ekhala kakhulu lapha siyezwa kakhulu ama-councillors hayi kodwa into ekhona lapho kwenzela ukuthi lathi sikwazi ukuvota sisalele mpela kakhulu lingakhala yebo kodwa sisalele kakhulu abantu aba-32 sebebaningi bathatha izithupha nje izeki nayo kade ikhona lapha eduze okungathi bekufanele ukuthi izeki ngabe yiye hambe emuva abahleli laba abathatha izithupha ngabe yibo abahambe phambili khonoko yikho kwenze ukuthi abantu bazibasalele emuva kakhulu ngenxa yokuthi izeki ihambe eduze kakhulu siyaxolisa lapho ama-councillors cela indlela yokuthi kungeke kwenzeke yini ukuthi ama-councillors labo sobhuku bathathe elinye izano ukwenzela ukuthi sithole amaphetshanyana okubhalisa okunye esikhala ngakho kakhulu basakazi be-studio 7 ake sidlulisele lo mlayezo lo mayelana nge-network ama-econethi aphansi kakhulu nge-network yabo iyasihlupha noma kulo mlayezo sifuna ukuphuthuma ukuthi sihambise noma yikusemapholiseni amapholisa angeke siwathole kuhle noma lo mlayezo kufanele siwuhambise uhulumende ngama-WhatsApp wabo akusebenzi i-network yabo iphansi kakhulu thina sisemngceleni kwezimbabwe lebutswana ward 5 ama-ward analo usuka kwalapha e-ward 5 kusiye ekhezi ama-network akula sicela sicela abe-econet basiphakamisele kakhulu nga-network bafake i-booster kwesigangatsha lugodo nje olungasebenziyo cela balungise leyo ndawo siyawuxolisa lapho ma kule phutha endikhulumileyo kodwa ke sekulugodo olungasebenziyo baphowethu yabonga i-network ma-econet i-network ma-econet yabonga okhulumayo ngufamona e-ward 5 sibonge kakhulu uhulumende ngokusinikeza izithupha siyabonga sorry ukulandisa isikhathi esiningi kakhulu belijahile
alawo ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu angelandi ukwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika ikomiti yedalela eParliament ecubungula umvukela owenzakala kubalwa amavoti ngozibandlela nyakenye iqhubeke ibuzisisa abafakazi izolo lapho okubukiswe imfanekiso yekwenzakalayo mhla lokho njalo kwethulwa lobufakazi ngabasebenza lowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump. UTrump bathi wayele njongo yokudinga ukuthi avale ukuthi unqotshiwe. Omunye owethule ubufakazi ngomfanekiso wevidiyo ngumnumzana Pat Cipollone owayeligqwetha lesigodlo seWhite House. abanye ababili abethule ubufakazi ngwaye isikhulumeli senhlanganiso eyakhokhela umvukela lo eOthkeepers uJason Van Tatonove ogcizelele osekukhulunywe ngabanye phambilini abathi impela uTrump wakhuthaza lolu dlakela. Hayi isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa sizadibana njalo ke kusasa kumbe ngesikhathi sika 7:30 ntambama lamhlanje. Igama lami ngu Chris Gande.